siyalambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 13 kuMpandula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zeBite Bridge zithi izifuyo zazo kazisela madlelo ngoba ipulazi leShobi Farm lapho izifuyo ebesezi sidla khona selithethwe ngusomabhizimusi umnumzana Erasmus Marema yena ophinde wavala njalo idamu leJozwe.
Asela madlelo namanzi okunatha yahamba iinkomo zakhona zihamba 120 kilometers zifika emanzini. Nga uyakwazi useBite Bridge ziyakhapha ikara yona leyana yemazunga leyana. Yekona zingale kubofika zisemanzini kona ngathi.
Isizukulwane senkosi umzilikazi umnumzana Stanley Raphael Khumalo wenza amalungiselelo okuqhuba inkonzo athingi yokuvuselela isizwe sikamthwakazi mhla zingamachumi amabili lesithupha kuyona le inyanga kaMpandula.
Inkulumo zobukhosi ezikhulunywayo ngiyazazi zindala, sengibele ingxenye kuzo lami njengomntwana wakhona wasekhaya. Kodwa lokhu kangikuthunywanga ngamakhumalo, kawusukeli kubo, kungumsebenzi kaNkulunkulu ngesikhathi asibekileyo ukuthi sekuyisikhathi sakhona ukuthi kube njalo.
Kweziphathelane labatsha sixoxa lomnumzana Kelvin Dupute, isiphathamandla sogatsha lwabatsha kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube echasisa ngohlelo olokwabela izabelo amandla olwe-devolution.
Sithanda ukuthi sibabonise ukuthi hayi madoda lokuthi likhathi iHarare liyenze i-paradise thina njengobanze elikhokheli labontanga abasakhulayo abakhaliphileyo sithi neva neva akuyeke kwenzakale lokho. I-devolution is a new revolution. Umuntu nomuntu kayesabelo sakibo ayethola usizo kibo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zeBite Bridge zithi izifuyo zazo kazisela madlelo ngoba ipulazi leShobi Farm lapho izifuyo ebesezi sidla khona selithethwe ngusomabhizimusi umnumzana Erasmus Marema yena ophinde wavala njalo idamu leJozwe. Ngalokhu zithi sezihamba umango omude kakhulu ukuyadinga amadlelo lamanzi okunathisa izifuyo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lomnumzana Petros Mokoena esinye salezi izakhamizi.
Section 4 kulondoda othi uphiwe plaza ngamanye ama-politicians eBite Bridge khona ngale plaza lelo ngelamadlelo abantu stateless elingamadlelo ama-communal land amathathu iDendele communal land, Sioka communal land nemachichita communal land. Izakhamizi ziphakathi kokumisana lobaba lo sefake ifence. Ubaba lo qalise ngumuntu oza i-irrigation kuphela ethatha amanzi edamu leShobi athi ama-politician abandlela ibusayo abeseyingenela nasese emupha iplazelo ngaphandle komthetho ngoba ngikhulume lo minister we-province uNcube wakhanya ungathi bakakwazi kahle ngendaba yona leyo.
Ngakho izakhamizi kazisela madlelo.
Azisela madlelo namanzi okunatha yahamba iinkomo zakhona zihamba 120 kilometers zifika emanzini. Nga uyakwazi useBite Bridge ziyakhapha ikara yona leyana yemazunga leyana. Yekona zingale kubofika zisemanzini kona ngathi.
Udaba lwendlala lona lumi njani?
Lukhulu kakhulu, yikho lubangela khonoko ngoba leplazini khonapha kuselatshani ngoba undoda lo uphethe itanki enkulu yeplazi lona lelo abasela madlelo.
Umnumzana Petros Mokoena isakhamuzi seBite Bridge asenelisanga ukukhuluma lomnumzana Marema ngalolu daba. Isizukulwane senkosi umzilikazi umnumzana Stanley Raphael Khumalo wenza amalungiselelo okuqhuba inkonzo athi ngeyokuvuselela isizwe sikamthwakazi mhla zingamachumi amabili lesithupha 26 kuyona le inyanga kaMpandula. Intatheli zindaba yethu Joseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Stanley Raphael Khumalo uphuma endlini kahlangabeza owayengiyinye amadodana enkosi umzilikazi. ukhumalo uthi sekule minyaka edlula ikhulu lamachuma amabili abantu bezimbabwe besidla imbuya ngoluthi yikho unkulunkulu semuphe umsebenzi wokuba iqhube inkonzo ezaxazulula inkinga ezibhekane labantu
unkulunkulu lendlela zakhe zokukhulumisana labantu uyakhuluma ngamaphupho uyakhuluma ngeprofesi uyakhuluma ngamavisions uyathumela labantu mina-ke sengidlule kukho konke khona lokhu kodwa unkulunkulu yena ufuna a revival komthwakazi eletha abantu kuNkulunkulu ufuna njalo a revival eyempilo zabo even economically ufuna a revival even lokuphatheka kwabo njengabantu njengesizwe
uhlelo lokuqoqa linkonzo luza ngesikhathi kule nkulumo phezu kokuvuselelwa kobukhosi besizwe samandebele kodwa uKhumalo uthi lokhu kutshayisene nje loba nje laye sazi ngazo lezo ndlelo ngoba laye zalo esikhosini
mina nginguKhumalo ngiphuma endlini kamzilikazi inkulumo zobukhosi ezikhulunywayo ngiyazazi zindala sengibele ingxenye kuzo lami njengomntwana wakhona wasekhaya kodwa lokhu kangikuthunywanga ngamaKhumalo umhlelo lo obonakalayo kawusukeli kubo kungumsebenzi kaNkulunkulu ngesikhathi asibekileyo ukuthi sekuyisikhathi sakhona ukuthi kube njalo
uKhumalo uthi yebo yena ulikholwa kodwa inkonzo le ayiqoqayo iqoqa engamelanga uhlangothi oluthile kungaba kungelokholo kumbe lozombusazwe ngalokho-ke umema uzulu wonke ugoqela inkokheli zesintu abezokholo abezombusazwe kanye labantu makhaza ukuba baze ngobuningi babo ngoba labo abazangena linkonzo bezaphathiseka kakhulu
labo ababizwe ngunkulunkulu yibo abazakuyo kayisiyo political platform akukhangelelwanga inhlanganiso zabo ukuthi laba ngabavelane laba ngabavelane laba
abaculi bengoma zesintu labenza imigido lemidlalo yomdabu bakhangelelwe ukulibazisa labo abazangena linkonzo yona ihlele ukuba iqale ngehola lakuqala emini mhla zingamashumi amabili lesithupha endaweni yelatithi ledolobheni lakobulawayo ngimelisitu 7 kobulawayo ngujoseph njanje
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa zithi impilo iqhubeka isibalukhuni kulelo lizwe kulabo abangalancwadi zokuhlala kanye lokusebenza kulelo lizwe ngokusemthethweni ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi lokubuyiselwa emuva emazweni abadabuka kuwo. Umnumzana Bongani Mkhwananze isiphathamandla sogatsha lwabatsha kunhlanganiso ebona ngamalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eZimbabwe community in South Africa uthi iningi lalaba bantu ngabatsha njalo usichazisela ababhekana lakho eGoli.
Abantu abatsha yibo phela abathi uma bethi bekhangela isimo basithole sinzima bazame ukuhamba bayedinga amandlela angcono. Ye baningi phela abatsha abahlukunyezwe yilesi simo somnotho weZimbabwe. Phinde futhi nokuthi nohulumeni wakhona olomnakano nje ongekho ukuyani kakhulu yebo vele uzothola ukuthi iningi labantu abazohamba bangabesilisa kodwa so yes while kuyabonakala vele ukuthi amajaha yiwo isikhathi esiningi aphumayo aphuma ijumo osizi baningi and bafika futhi lapha ngobuningi lobo babe nabantwana futhi ngobuningi lobo abayibo bona ikakhulu abakithi
imisebenzi iyatholakala yini khona ngapho kumbe abaningi bagcina lokho esiyake sikuzo ukuthi bengisenza okungekho emthethweni njengamacala kanye labesifazana sebethengisa imizimba.
Ukuthola umsebenzi uma ufundile ufuna ube lencwadi eziqondileyo kujwayelekile ukuthola ukuthi abantu bezimbabwe baqeqeshile nje abanye uma ukwazile ukureconcila ukuqeqesha kwakho esikolo namaphepha okusebenza ama-work permit kanje uyawuthola umsebenzi wona inokutholakala kodwa kunanzelele vele ukuthi South Africa yona vele kuba leyo nto yokuthi nje uthole ukuthi umsebenzi ayisekho nje kangako lazi unanzelele futhi ukuthi ma abantu besiza ngobuningi kanje bazoyikhompyuthela leyo msebenzi bakhompyutha against umsebenzi emingaki bekhompyutha lobani ngoba unanzelele ukuthi South Africa inezizwe futhi ezinye eziningi ezikuleli nazo ezikhompyutha for leyo msebenzi manje uma ungathi uyathi ulalelisise uzezwa ama-figures athi wona yama-foreign inmates ase-South Africa so ma kunezibotshwa ezingama-foreigners ezise-South Africa 67.5% ivela phakathi kweZimbabwe le-Mozambique uthole ukuthi 1887 ngamazimbabweni aku-trial kumba ku-remand ukubambekayo. So abangakabanjwa angeke ngibaqhaze. Ukubambekayo asebengene esigangeni, mhlawumbe bezama ukuziphilisa or mhlawumbe ngengqondo vele yokuthi iwi asazi. Kodwa-ke kuyacaca ukuthi mhlawumbe amathuba angaphela, abanye bayangena esigangeni.
Lo umnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla sogatsha lwabatsha kunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg khonale eSouth Africa. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngeselichiye kancinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngoNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lo mqoqi wenhlelo zeMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube kugatsha lwabasakhulayo eMathebeleland South, umnumzana Kelvin Dupute. Ngiyakwamukela kuhlelo Dupute.
Ngiyabonga Nkomo, lami ngiyakwamukela baba, unjani?
Hayi, siyaphila, kunjani eMath South?
Lokho baba Nkomo, hey, uyizindlala konke lokuma baba.
Yes, siyabona liyachiseka lapha njengabo ntanga ngodaba lokuzibusa kwezabelo i-devolution. Kuyini okuhluphayo?
Njengoba sakhula sebandleni leMDC ekhokhelwa ngobaba uSithixo Mfundo Ncube, sithi i-devolution i-resolution yethu kungani ngoba baba Nkomo sikuthola kithi lapha kuprovinsi yethu sile misebenzi eminingi okumele iqondane nathi, kodwa uyithole sithathwa ngabanye abantu abavele kwezinye izigaba baba Nkomo. Ngikhuluma nje silamabhoda i-bike bridge iMayitengwe leMatsiloti, kuwethula umuntu osevula igedi womuntu ovele urungu ovele eMtari, kanti thina asikwazi ukuzifundisele namagedi ethu. Njalo baba Nkomo, thina njengoba sakhulayo siyakubona ukuthi savele sibe kwezinye iy'nhlanganiso lezi ezingekabo-devolution, siyabe siyize silahlekile sifana nomuntu esathi Nkomo ethi isengamasi yanikeza umuntu emzini asathi umlaza.
Njengebandla Dupute, kukhona yini elikwenzayo ukufuqa ibandla elibusayo ukuthi lilandele isisekelo sombuso kudaba lwe-devolution?
Kakhulu baba Nkomo, njengamanje nje bengikhuluma ngisesigabeni sakosigalaja phansi le kwele matopo sawuti. Okwenzekana baba Nkomo yikuthi laba amadoda ebandla elibusayo mina engithi babo umpintintoka ontandoka iphikiswa ngesikhala ngokuthi ngimpintintini. Sithanda ukuthi sibabonise ukuthi hayi madoda, lokuthi likhathe iHarare liyenze iparadise thina njengobanje elikhokheli laba ontanga abasakhulayo abakhaliphileyo, sithi never never akuyeke kwenzakale lokho. I-devolution is a new resolution, umuntu nomuntu kayesabele sakibo ayethole usizo kibo.
Sikhangele inhlelo zebandla lenu Dupute, kuyini elikwenzayo ukuzithuthukisa njengabasakhulayo?
Silenhlelo zama-soccer games, siyahamba nje njengabasakhulayo sihlangane senze ama-soccer tournaments, sibumba ubungane siqinisa inhlanganiso, sitshengisa abasho ukuthi hayi bantu bakithi kube sikhokhela abantu abahlonipha abanye abantu abahlonipha izigaba zabanye abantu, kube konke lokhu kudubeka ngasikubone, kube silama-on tournaments ethu esizenzela lesi baba Nkomo, njengokuthi ebulima kube nemazambuzi sponsor zebonise ngabantu bakhona lapho bengabuye ngabesigaba sebulilima wesi uye emango kube kusebrunaberg kube ngabantu bebrunaberg weda kusematopo enakhisa kube ngabantu benakhisa baba Nkomo.
Luyeza okhetho luka-2018 sikhangela ukunqotshwa elakwenziwayo kukhetho olwedluleyo, kuyini elikwenzayo ukubona ukuthi libopha ziqine kukhetho oluzayo?
Ukhetho oluzayo baba Nkomo siyathembisa ukuthi ma kubana kumele ukhampene singene zindlu by zindlu, ma kumele singanali baba Nkomo sikhweze amabhulukwe, yinto esizayenza leyo ngale sikuje ukuthi ngile themba lokuthi njalo le ntshuku nje ukuthi ngokhetho ka 2018 kumele sibambe sikhathe ama sikhethi esasiverisidayo njengabantu abalame ideological evolution ukufana nokuthi mina ngizwe ngikhuluma ngaleso sikhathi ngisazo kuqalisa sengivele sengiqalisile ukuba ngiqalisela from Chikwana kwala ngingena omgcongwane ngize ngiyefika emayitengwe lapho kugcina khona ibulili mawesi ngibone ukuthi abantu bakithi bayabonisa ukuthi hhayi la madoda esikiwo siseleveni sifake umntombathi ingubo ezinkulu uceda lapho uyilale phakathi kwazo kwabonkomo
kudaba lokusebenzelana la manye amabandla limi ngaphi
kulokho babunkomo athi bengakake ngiyekuphambili kakhulu sokufuna bona abayibuye abakhulu yiwo abangaba le mpendulo engaba umgodi wabunkomo
kodwa ngokubona kwakho lingaphumelela yini amabandla wonke aphikisayo engaphumelela yini ukususa iZANU PF embusweni kungela kubambana
baba unkomo ngifuna ukuthi ngithi fasha kancane edabeni lololo into ekhona yibabunkomo yebo kambi ngaba umgodi emva kumgodi ngoba kule nto enje engifuna ukuthi engibonise yona babunkomo ungathi ungumuntu lihamba kumbe ulenkosikazi liphakathi komthimba sokumele li-chade umfundisi athi hhayi yena uqabule umagodi umagodi anasikhangele ekufeleni oseyisiduda nguwe abanye bangikhona kumele sibe labo babunkomo kufana nomuntu okhiphe idonk ufake itimela kuyafanana akula mehluko sasigcina sidifa futhi into ideologies kugcine kuloko kusiyaphambili kusiyaphambili babunkomo
kuphoselwa kugcina dupute ubachiyela wapha amazwi abanye bakho
mina ngithi kuyini bonke bantu basemathebeleland south noma kuphi nakuphi le nhlanganisweni engibambe khona ema-south ku-ogan kungudupute ukuthi bantu bakithi asophele ziqine sambenini ngokuningi sikhumbuzana ngebandla le-movement for democratic change elikhokhelwa usicavolution enube sisithi devolution is our new revolution befuna bengafuni 2018 kumele bahambe labo wompinto intoka
hayi siyabonga be kukuhle ukuba lawe kuhlela
ngiyabonga babonkomo
vele lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomqoqi wenhlelo zeMDC ekhokhelwa ngomnumzana Walsh Mncube kugatsha lwabasakhulayo eMathebeleland South umnumzana Kelvin Dupute asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungameli Nkomo lilale
ekuvuneni lingabakhohlwa abahlakulayo ukulima kuphela ekuphakuleni ningabakhohlwa abageza izitsha lingadli amasilincisabelusayo funabaziyeke zilale egangeni lingabakhohlwa abanqekuza amakhanda likhuluma funa banikine ngokuzayo lingabakhohlwa abantu funa balikhohlwe lani lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa lingakhohlwa lokuthi ngithele lingakhohlwa lingakhohlwa Ofihla iqiniso yafana loqamba amanga othula ebona abathakathi uyaloya ohleka labahlebayo sehlebile ohlonipha isixhwalo uxhwalile umlilo wamasela kawothiwa lingaxotha amasela ukuze kutshontshe lina lingaxotha abacindezeli ukuze kuncindezele lina lingaxotha ababandlululayo qedeli bandlululelani ohleka isigwenqa somunye kaqala akhangele ezakhe enyawo lingabakhohlwa abantu funa balikhohlwe lani lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa
ukuzigqiba ezanamhlanje ke sikhangele ebesilazo izakhamizi zeBite Bridge zithi izifuyo zazo kazisela madlelo ngoba ipulazi leShobi Farm lapho izifuyo ebesezisidla khona selithethwe ngosomabhizimusi umnumzana Erasmus Marema yena ophinde wavala njalo idamu leJoshe isizukulwane senkosi umzilikazi umnumzana Stanley Raphael Khumalo wenza amalungiselelo okuqhuba inkonzo athi ngeyokuvuselela isizwe sikamthwakazi mhla zingamachumi amabili lesithupha 26 kuyona le inyanga kampandula. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in Shona, English and Ndebele. Join us every Monday through Friday evening from 1700 to 1830 hours UTC, 7 p.m. to 8:30 p.m. in Zimbabwe for the latest breaking news, in-depth reports, sports, music and more.
Murare zvakanaka vatereri.
Good night, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.